Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Siyalamukela ku Studio 7 ngomvulo mhla ka 13 kuNhlangula 2022. Igama nguNtungamile Nkomo.
Ngempela silobufakazi obukhulu ukuthi Zanu PF yabulala uMo Blessing Ali yasimcwilisa emthonjeni yesihlobo sendoda leyo uJama owambambayo.
Ibandla leCitizens Coalition for Change lithi abasekeli bezanu PF bahlasele abantu esililweni selunga lalo uMo Blessing Ali njalo namuhla bathumba abantu abangamachumi amavili.
Naze ukuthi izikhali lezi lezi zazitholakale ngendlela yokutshontsha futhi yokugqekeza khonoko basebesebenza futhi ukwenza amanye amacala. Impahla ke ziningi ezitholakeleyo ezingaba almost more than half a million ye-United States dollars ezitholakeleyo.
Amapolisa kobulawayo abophe abanakanelwa ukuthi izigebengu ebese zihluphile kuleli dolobho abafunyanwe behlome ngemibhobho belempahla entshontshiweyo engena kungxenye yesigidi ngemali yeMelika. Luyaqala uhlelo lokuvalela uZulu wakobulawayo amanzi okosuku lonke ngoba esesilela emadamu. Zonke lezindaba lezinye ziyalandela. Ibandla leCitizens Coalition for Change lithi abasekeli bezanu PF bahlasele abantu esililweni selunga lalo uMo Blessing Ali njalo namuhla bathumba abantu abangamachumi amabili njalo baxotsha lezihlobo zomufi. Kubika umlondolozi Ndlovu.
Abebandla lezanu PF baqale ukudlongudlong lobizolo lapho ukansila wendawo ahambe khona emzini wako Ali lamanye amalunga ebandla elibusayo bachitha isililo lesi besithi abantu kumele bayebuthana kwenye indawo. Baqhubeke ngesika lesinamhla bachaya amalunga omdeni njalo bathumba abangamachumi amabili laba abaguqela omama abalokhu bengaziwa ukuthi basiwe ngapi lokuthi bakusimo bani ngokubika kwebandla le-CCC. U-Ali yena uthunjwe kumaviki amabili edluleyo ngumsolwa obikwa elilunga le-ZANU-PF umnumzana Piers Jamba watholakala isidumbu sakhe ebulewe wajikelwa emthonjeni oseduze lomuzi kaJamba enyatsime ngensonto. Igqwetha lemuli yako-Ali umnumzana Job Scala uthi kulihlazo elikhulu okwenziwe ngabasekeli be-ZANU-PF.
ZANU-PF is a very popular ZANU-PF member of parliament to secure rural. Yes, mobilize the thugs who were gathered at Chikwana shopping center.
Ummeli weZANU-PF eseke ubuthanisa abantu ezitolo zakoChikwana namhlanje ekuseni bahambe emfeni batshaya wonke umuntu okade ebuthene emfeni baxotshe izihlobo zika-Ali emfeni abantu sebebalekile.
We are expelling you from this community. You must go away, and that is where we stand at the present moment. So,
usikala uqhubeke wathi bazama ukuba amapolisa angenele abasize ukuze bathole isikhathi sokukhala isihlobo sabo.
We have already given instructions to the Zimbabwe Law for Human Rights, specifically Alex Mchangama.
Bekumele sithole incwadi ukuba baxotshwe laba bantu sekuthethe isikhathi sethu lokhu besigijimisa sisihambisa udaba lolomthethandaba we-High Court.
Umsekeli wesikhulumeli se-CCC umnumzana Felix Magalela Mafa laye ubusolile kakhulu ubudlova athi benziwa ngabasekeli be-ZANU-PF.
Ngempela silobufakazi obukhulu ukuthi ZANU-PF yabulala uMo Blessing Ali yasimcwilisa emthonjeni yesihlobo sendoda leyo ujama owambambayo kuliqiniso ikubona amapolisa ephonga ukwenza amawala sebesithi undoda lowo okuthiwa i-boyfriend yakhe bakubona njani ukuthi i-boyfriend yakhe njalo amapolisa asenqaba ukuthi ivele kasomuntu wezanu bahamba niku-headquarters bayadinga i-statistics lamabizo abantu i-membership yezanu kulobu fakazi obukhulu mdlani okhe banjwa kulabantu abaningi abachayiwayo
ebuzwa i-studio 7 ngidlakela lolu isikhulumeli samapholisa umnumzana Phonyathi uthe nxa kwenzakale ngempela lokhu kumele abe-CCC bayemangala emapholiseni isikhulumeli sebandla le-ZANU-PF umnumzana Tafatswa Mgwadi laye utshelela umsakazo amazwi afanayo umdeni wako-Ali wona uthi umngcwabo usoze wenziwe andubana kubotshwe ababulala uMoblessing ukubulawa kukaMoblessing kanye lobudlova osobenziwe esililweni sakhe sokusole kakhulu nguZulu ogoqela abalweli amalungelo oluntu loZulu Makhaza kanye labameli bamanye amazwe eZimbabwe agoqela awe-European Union lowe-Bilitani ngimele Studio 7 ngiseHarare ngimlandelozi Dlovu
kusenjalo umongameli Emmerson Mnangagwa uxwayise uZulu ogoqela abamabandla ezombusazwe labenhlanganiso ezizimeleyo ukuthi baziphathe ngokuthula njalo bengaze baphatheka kundaba zodlakela. Umnangagwa wethule amazwi la emngcwabeni weqhawe lesizwe umnumzana Sikhulile Simpson Mpofu eNational Heroes Acre eHarare namuhla. Umpofu udabuka eGwanda njalo wake waba ngumajor general kubutho. Amapolisa kobulawayo asebophe abantu abanakanelwa ukuthi izigebengu abayisishiyangalombili abatholakale belemibhobho inkemba lezinye izikhali kanye lempahla ebiza ingxenye yesigidi samadola emelika i-$500,000. Impahla le igoqela izimota omabonakude lokunye okusetshenziswa nguZulu nsuku zonke ezindlini. Kubika intatheli zindaba yethu uEzra Chisa Spanda.
Ababotshiweyo nguSelby Nkala weMagogwe North, Vincent Gumede Nketa 9, Prince Ndlovu weOtlo Bengula, Atkins Maninzwa ohlale eOtlo Bengula, uDerek Ndlovu oyeOtlo Bengula, uKasimiyo Mwanzimahle oyeMganwini, Kelvin Jabulo ohlale ePhumla South kanye loNgoni Zashe Manyaya oyeNkulumane abasolwa abamiswe emthethwandaba kamantsha kobulawayo namuhla besetheswa amacala obugebengu lokutshontsha behlome ngezikhali bazaphindela enkantolo ngomhla ka-27 kulinyanga. Nasi isikhulumeza amapholisa kobulawayo u-Inspector Abednego Ncungube.
I-CID homicide director kobulawayo eyi-section eqeqeshe kakhulu endabeni zamacala aphezulu ithole information from izakhamuzi bayikhangela kuhle yaze yayenza ukuthi kubotshwe omnye ujaha ogcine eseqamba abanye bakhe baze baba yifica mle mbili kodwa abanye abahlali bakhona abayenza inumber ibe ngu-13 basaphandle basabaleka kodwa sisabadinga.
Uncube uthi abasola laba bebehlome ngezikhali ezisabekayo kanti le mpahla abatholakale belayo ibiningi kakhulu.
Uthi sinaze ukuthi izikhali lezi zazitholakale ngendlela yokutshontsha futhi yokugqekeza khonokho basebesebenza futhi ukwenza amanye amacala. Impahla-ke ziningi ezitholakeleyo ezingaba almost more than half a million ye-United States dollars ezitholakeleyo amapholisa asaphanda sarecover ezinye futhi impahla eziningi. Kugoqela ama-TV amaningi impela angafika even 10, ama-fridge ngowawesebenzisa izimota bethwala izingqamu even lama-matches nalaba asebenzisayo siyatholile.
Leviki ephelileyo ilunga lebandla le-Citizens Coalition for Change CCC umnumzana Langelihle Zonda Dube ubulewe ngabantu abangazakaliyo beze bagqekeza endlini yakhe eLobengula West ebusuku bamtshaya bamgamula ngenkemba bathonta i-US$25 lanxa abanye bebecabangela ukuthi wabulawa ngezizathu zombusazwe. U-Inspector Ncube uthi uDube wabulawa izigebengu ezazijonge ukutshontsha.
ayilanga amasela sibili akwasonda basomba ngazi siloko sisaphandisisa ngendaba kazonda obhubhileyo ngesigameko sokubanjwa kodwa siyathembisa uZulu ukuthi kuseduze ukuthi indaba yakho nasiyixazulule laloba singake sitsho kathesi ukuthi kulaba sebebanjiwe engaba ekhona olesandla khona lapho kodwa amapholisa e-CID asaphezu kwalolu daba.
Iningi labahlali bakubulawayo selilala komvundla lisesaba kungenelwa ngamasela asebhahile kuleli dolobha laselizweni lonke jikelele. Abanye bathi ukubanjwa kwabasolwa laba kuzakwenza bake babuquthe. Unkosazana Sithandile Ndlovu uthi layeke wangenelwa endlini emadabukakusa.
Emagwegwe lapha umasela sithwalise nzima silali. Bajontsha babhidisa izindlu zabantu, wayenza into ezingalunganga. Bangena bajontsha i-TV. Bajontsha lamafoni ayesechargeni khonapho into eziningi nje yazisasegcini.
Kulandela ukubotshwa kwabasolwa laba abaningi bathelekile emapholiseni besiyakhangana impahla zabo ezacathayo. Omunye wabo unkosazana Talent Nkomo.
Singenelwe ngamasela basigcekezela, bavula isivalo, baphathile isivalo bangena. Bafica ngile mfana ongu-form 6 bafika bamtshaya umfana lwana. Bathe bemtshayile bathi bafuna imali, bathi ngaphi imali mina ngathi hayi imali angilayo. Base bengithathela i-10 user, bathi beceda lapha bethatha i-television le-fridge. Baye bephuma behamba basishiya kwaba sethukile vele sesilele lathi phansi sethukile.
Amapholisa athi ngaphandle kwabasishiyagalombili ababothiweyo kulabanye abahlanu ekadebe kuleli qembu ababadingayo. Ngimele iStudio 7 ngiwobulawayo, igama lami u-Ezra Jesus Banda.
Amanye amalokishi akobulawayo alele engelamanzi atshona engelawo njalo namuhla kulandela ukuvalwa kwawo ngumasipala waleli dolobho ngoba esesilela emadamu. Kubika u-Anastasia Ndlovu.
Ikhansili yakobulawayo ihle yazisa ngeviki edluleyo ukuthi kusukela namuhla izaqala ukuvalela abantu amanzi okwamahola angamachumi amabili lane 24 hours okulusuku lonke endaweni ezifana leLockview, iSunning Hill, iMalenzi, Riverside, Waterford, iManningdale, iWillsgrove, iBenavista, iDouglasdale, iFortune's Gate, iSelbourne Park, leMatshamhlophe. Umasipala uhle wavala amanzi izolo wazovula namuhla. Uhlelo lukamasipala luveza ukuthi uzavala njalo amanzi lawa kwezinye indawo ngolwesine, kwezinye ngolwesihlanu, kuthi kwezinye njalo avale ngomgqibelo. Umasipala uthi udubo yikuthi amadamu akhe aselamanzi amalutshwana. Uthi njalo usemile ukudonsa amanzi edamu lemzingwane ngoba selitshile. Nansi isikhulumeli sikamasipala unkosikazi Nesisampofu echasisa.
Ngithanda ukwazisa izakhamizi zakobulawayo ukuthi kusukisela kuyayo ngomvulo idolobho lizangena ku-24-hour water shedding. Lapho isabe sivala khona amanzi kanye ngelanga ngeviki. Amanzi sabe siwavala kuma residential areas wonke, si exempta kumbe singavali kuma areas e-industry lama areas e-business ingathi CPD, e-commerce and industry. Ama engineer athe khangela abona ukuthi amanzi malutshwana, ngeke safika ku-21 month singangenanga ku-water shedding. So esesikunanzelele ukuthi si-conserve amanzi lawa, kufanele ukuthi sihle siqalise kathesi so that si-stretch amanzi until the next rainy season.
UMampofu ukhuthaze izakhamizi ukuthi zilondoloze amanzi njalo zilandele izilinganiso ezahlelelwa umuzi ngomuzi yikhansili.
Engineer athe khangela abona ukuthi amanzi malutshwana, ngeke safika ku-21 month singangenanga ku-water shedding. So esesikunanzelele ukuthi si-conserve amanzi lawa, kufanele ukuthi sihle siqalise kathesi so that si-stretch amanzi until the next rainy season. Lokhu kutsho ukuthi amanzi sabe siwavala langa linye ngeviki, sivumela abantu ukuthi sikhonzele amanzi kumbe silondoloze amanzi ngalelo langa kodwa esikucelayo kakhulu ngoba sabe sivula amanzi kwamanye lawo amalanga ayiviki okuqathekile njengezakhamizi ukuthi nxa amanzi ekhona siwalondoloze singadlalisi kumbe singawasebenzisi mihleyane esikunanzelelayo ukuthi i-water rationing iloke ikhona esikucelayo futhi ukuthi izakhamizi zisebenzise within their daily water ration benga exceed singa consume beyond our water shed water ration ngoba sicina sisiba lama penalties esibona ama bill ekhwela
abahlali bakobulawayo bona bakhala ngokuthi ukuvalwa kwamanzi lokhu kulakho ukubangela imikhuhlane edalwa ingcekeza efana lesihudo sekholera Isakhamuzi sechabalala unkosikazi Agnes Ndlovu uthi udubo lwamanzi solusiba ingxenye yenhlupho abavele bebhekane lazo ezifana lokuqonga kwentengo yempahla ezitolo.
Lokho kuzima sokuyikufa kwabantu. Siyesaba nomuhlezi ucabanga ukuthi izinto yikudura abani kholokho. Abantu bayakuya nga sizadlani umuntu ngumuntu ngokudla umuntu ngumuntu ngamanzi. Nxa amanzi ezakhwela kangaka lokudla ukhwele kangaka asisakwazi ukuthi senzeni sesiphambeni emakanda
amazwi kamandlovu agcizelelwe ngolwela amalungelo oluntu unkosikazi Cora Ndebele
kutsho ukuthi ngesikhathi izolisina kuyaso ongasela amanzi abantu sebesenza sokusenziwa irationing isimo saqhubeleke siba sibi ezweni kubi ngesikhathi kuseyavota kuqakatheke ukuthi abantu bavote babenanzelo ngoba isimo sibi esikudingayo lithinta ukuthi izinto zibe ngcono ukudla kukhwelile 100% accommodation 100% transport kukhwelile 100% ibond eseliholwa ngabantu is being rejected as stone. Things are getting worse, bad. Ukuphila kuqhubeka kusiba nzima emuntwini ordinary person on the street.
Izakhamizi zikhuthaza umunicipal wakobulawayo lohulumende ukuthi bagebhe izibholane ezinenyi kanti lokwakhiwa kwegwayisha ngani dam kuqedwe ngokuphangisa ukuze luphele ngokuphela udubo lwamanzi kuleli dolobho. Ngimele umsakazo weStudio 7 wobulawayo ngingu Anastasia Ndlovu.
Ugatsha olubona ngenhlelo zokwelamisa olweZimbabwe Family Planning Council solutshele amakhemisi ukuthi axwayise amantombazana phezu kokusebenzisa mahlayana iphilisi lokuvikela ukuzithwala elibizwa ngokuthi morning after pill ngoba lingawaphazamisela impila kahle. Kubika ubathabile Masuku.
Iphilisi leli linathwa ngowesifazana ngenjongo yokwenqabela ukuzithwala nxa ethe waya emacansini lowesilisa bengazivikelanga. Kodwa iZimbabwe Family Planning Council ithi iphilisi leli lingaba lomthelela omubi ogoqela ukuvimba inzalo nxa lingasetshenziswa ngemfanelo. Ngokunjalo luthi kumele aqaphele. Nansi isiphathamandla salolugatsha umnumzana Mission Gwafa.
Okuthiwa yi-morning after pill nxa kusuke kwenzakala isehlakalo socansi kungela ukuzivikela kumbe umuntu udlwenguliwe ukuthi uvimbele ukuzithwala kumele uthathe leli philisi okuthiwa yi-emergency contraception pill. Kuvamile ke ukuthi abantwana abaningi abasakhulayo balisebenzise mahlayana nje okuthiwa isilungu yikuli abuser. Abantu bazihloniphe bacabange kabili kathathu umuntu engakayi emacansini. Okuhalivikeli imikhuhlane emacansini kale livikela kuphela ukuthi umuntu engazithwali lisebenzisa insuku zonke yebo ingozi kubana usuguqula kakhulu isimilo somzimba wakho lama processes zakala emzimbeni wakho esingakuthi thina imvelo.
Kugwafa uqhubeke echasisa ngengozi yaleli philisi.
Lila ma side effects anjewo ngukuzwa ufuna ukukhipha ukuhlanza at times uyaba dizzy ube nesiyezi uphelelwe ngamandla So ukuthi singazisubject to all those side effects. Kulungile ukuthi sidinge irregular method of family planning, ube lendlela eyodwa oyisebenzisayo ukuzivikela, not ukuthi uhlale ungumuntu oba lengozi nsuku zonke. Kasiqapheleni ikakhulu thina abasakhulayo, sizivikele, sifunde ukwala ukuya ecansini, siye ecansini nxa sivumelene kumbe sisebenzise i-protection, ngoba sisazi ukubana leli philisi alivikeli emkhuhlaneni eyo esiqede kakhulu ontanga.
Abezempilakahle labo bathi abakhuthazi ukusetshenziswa mahlayana kwaleli philisi. Bathi umuntu engalisebenzisa nxa ethe waya emacansini engazivikelanga, hathi ukuthi lisetshenziswe njalo nje, sokuyiyo indlela emqoka yokuzivikela lokulamisa. Nangu umongi umnumzana David Sithole.
Amaphilisi la ayafanana lalawo anathwa ngabantu esithi ngawe family planning. Kodwa ke umahluko wawo yikuthi isilinganiso salapha sikhulu, singaphezulu okuphindwe ngamandla amaningi angabe emane kumbe amahlanu kulalokho okujayelekileyo, okuba yingozi kakhulu emuntwini nxa engajayela ukusebenzisa, ngoba kuyabe kulokho kuphazamisa isimo sakhe, kuphazamisa emzimbeni wakhe ngendlela esingajayelekanga. Umuntu kasebenzise inormal ukuthi evikele kulokuthi asebenzise lokho kuyi-emergency, ngoba asiyonto yokuthi umuntu ehlale kusebenza ngemva kwesikhathi, kodwa ngiyokuthi kusebenze kuphela nxa kwenzakale umuntu engazange ecabangele kumbe engazange ezilungiselele, hathi ukuthi ebe ehlala eyisebenzisa leyo ndlela kuphela yokuzivikela.
Isakhamuzi sakoBulawayo unkosikazi Sanele Mathuthu uthi abantwana sebesenza izinto ezingabalimaza ngokujaha izinto.
Singananzelela ukuthi abantwana sebeqala amacansi bebancinyane, okuyingozi ukuthi babanjwe imikhuhlane eminingi. Kodwa okunye esingananzelelayo ukuthi sebenatha lamaphilisi okuvikela ukuzithwala, okuyingozi futhi, ngoba esikhathini esiningi nxa sebefuna ukuzithwala kuba nzima ukuthi babambe isisu, kodwa bengasakwazi ukuthi kwaqalela ngapi kumbe wavele wazalwa ele problem. Engxenye bengabakwazi ukuthi okuyingozi kuyini.
I-morning after pill ikhangelelwe ukuvikela owesifazana ekuzithwaleni nxa inathwe kungakedluli insuku ezintathu ngemva kokuya emacansini kungela kuzivikela. Kodwa ayivikeli imikhuhlane yocansi efana le-HIV le-AIDS. Ngimele iStudio 7 koBulawayo, ngingubathabile Masuku.
Live Talk lamhlanje sixoxa ngokubulawa kwelunga le Citizens Coalition for Change unkosazana Mo Blessing Ali, kanye lokuchithwa kwabantu esililweni sakhe ngabanakanelwa ukuthi ngabasekeli bezanu PF. Kwezempilakahle eleZimbabwe limanyane lamanye amazwe ekunanzeni usuku lweInternational Albinism Awareness Day namuhla, uZulu ekhuthazwa ukuthi ehloniphe amalungelo alabo abaphila lalesi simo. Abale-albinism bona baxwayiswa ukuthi bekhulume ngazwi linye ukuze izikhalazo zabo zizwakale. Kubika uMark Peter Ntambe.
I-albinism yisimo esibangela ukuthi umuntu abe lejwabu elimhlophe ngenxa yokusilela kombala wakhe ngokomdabu, imelanin ngesilungu. Inhlanganiso yeZimbabwe Albino Association ithi abaphila lesimo lesi babhekane lenkinga ezigoqela ke ukubandlululwa ngumphakathi lasemisebenzini, ukuthola amathuba, ukuchiswa ke kakhulu lilanga okubangela ukuthi bahlaselwe yimvukuzane yejwabu, iskin cancer ngesilungu, ukudabuka mahlayana kwezindebe kanye lokungaboni kuhle emehlweni. Isiphathamandla sale inhlanganiso unkosikazi Mercy Maunganize Chimanga uthi ngemva kokukhankasela amalungelo abo kabanzi kusukela ngomnyaka ka-1996 sokusiba lenguquko kundlela abaphathwa ngayo lanxa nje ihamba ngonyawo lonwabo.
Kubathana kwedu kuthi tibude nechinhu chimwe chete uye to amplify our voices as one force divided with four.
Siti asikhulume ngazwi linye
ukuze sizwakale kuhle.
Unkosikazi Maunganitse uthi loba nje zisaziningi inkinga abaphila le-albinism ababhekane lazo, bayathokoza ngokuthi uhulumende usevuma ukuthi amafutha abawagcobayo ukuze bavikeleke ekuchiseni ngelilanga ama-sunscreens ngesilungu angene elizweni phansi kohlelo lwe-essential drugs list. Khona athi kubanikeza ithemba lanxa engakatholakali kalula lawa mafutha ngabaningi abale albinism. Osebenza labaphila lesimo lesemathebheleland umnumzana Sanders Muntsanga uthi baphila nzima laba bantu.
Abantu abale albinism balohlupho ikakhulu kakhulu olwamehlo. Amehlo abantu abale albinism banamehlo angaboni kuhle. Njalo abantu abale albinism ijwabu labo linzima kakhulu ngoba lichangelanga, ilanga liyabachisa kakhulu okokuthi libangela umkhuhlane okuthiwa yi-skin cancer. So sikhangele ngokuthi abantu abale albinism isikhumba sabo lesiyana kumele sivikelwe elangeni ngoba ilanga yiyo inkinga enkulu emzimbeni omuntu ophila nge-albinism.
Umuntsanka uthi uZulu laye kumele aphathise abantu labo njalo engababandlululi.
I-discrimination kutho ukuthi umuntu ongakwaziyo ukuthi lo umuntu ngumuntu nje ofana nalaye umkhangelela phansi, abanye bayenyanya abantu abale-albinism. So ngimlaleli wonke ngiyalitshela ukuthi abantu abale-albinism ngabantu njengabanye abantu. Asibaphatheni kuhle, asibahambiseni esikolo abantwana bethu esikolweni abale-albinism, singabakhangaleli phansi. Abantwana abale-albinism bayakwanisa ukwenza yonke into enziwa ngomunye umuntu ongela-albinism.
Igqwetha elilwe lamalungelo abakhubazekileyo umnumzana Abraham Mateta uthi intuthuko ikhanya isiba khona kucele lezemithetho kulandela ukwethulwa kwe-National Disability Policy nguhulumende nyakenye, kodwa uthi kumele kwengezelelwe indlela abantu abanje abaphathiswa ngayo kwele Zimbabwe.
Usathola ukuthi esibhedlela kathesi imitshina esetshenziswa ukuncedisa abantu abalemvukuzane akula. Uzathola njalo ukuthi akukabi lula ukuthi abantu labo bathole amafutha abawasebenzisayo. Uzathola njalo ukuthi akuba ukukabilula ukuthi bathole amanglasi abawasebenzisayo emehlweni.
EZimbabwe abantu abaphila lesimo se-albinism babikwa bezinkulungwane ezingamakhulu ayisikhombisa 700,000. Usuku lwanamhlanje lunanzwa phansi kwendikima ethi United in Making Our Voice Heard. Ngimele iStudio 7 eHarare, ngingumark Peter Ntambe.
Siziphethe ngebezihamba phambili. Ibandla le-TCCC lithi abasekeli be-ZANU-PF bahlasele abantu esililweni selunga lalo uMoblessing Ali njalo namuhla bathumba abantu abangamashumi amabili. Amapolisa kobulawayo abophe abanakanelwa ukuthi izigebengwe besezihluphile kuleli dolobho abafunyanwe behlome ngemibhobho belempahla etshontshiweyo engena kunxenye yesigidi ngemali yeMelika. Kwanele Mthwakazi likhumbule luyalandela uhlelo lwe-Live Talk. Yimi uNtungami Linkomo.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.